Umnumzana Kutakwashe Zulu isakhamisa amatobo njalo uthi belokhu bedubeka.
Silama ama rural service centers. Ama rural service centers lawa ukuthi ama youth anike izindawo noma abadala kubaphekelwe banike izindawo. Akula silama asilama damu ukuthi sikwazi abantu senze development. We are failing to develop the area.
Izakhamizi emaphandleni kazivunanga lonyaka ngenxa yokungani kuhle kwezulu osekujeyine kulesi sabelo sezansi emandebeleni libhekane nendlala enkulu kakhulu. Unkosikazi Juliet Nkwane isakhamuzi esithezi njalo ngumqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe i-HODAS uthi simo sibi kakhulu emaphandleni.
Abantu emakhaya abasela kudla, abantwana abaningi emakhaya bavele bagcinwe ngogogo, abazali babo bayahlupheka basemagoli, abala misebenzi abathumeli lutho, ogogo yibo abasadalala ngabantwana. Abantwana abasebenzi basemakhaya, abazali sebediniwe sebefundisa abazukulu, kukulobunzima obumangalisayo.
Izifuyo ezibalisa inkomo lazo zisengozini okucuba ngoba azethabalela amadlelo kukanti udubo lwamanzi soluqalile ngoba amadami sesitsha okuzadala ukulahlekela kwezakhamizi kutsho uMankiwane.
Nxa uhulumente ezancedisa lakho ngiyananzelela ukuthi imali yabo ifunakala iningi kakhulu ngoba inkomo yonke ephilayo iyabe ifuna ukuthi inikwe ukudla. Zingaze-ke ziphiwe ukudla njengekwelakithi lapha akulamanzi, amadamu awangenanga manzi aya ngaphi? Azacitshe sekuletha ukuyanga kakhulu ezigabeni especially emakhaya.
Enyandeni lakho babhekane lodubo olufanayo. Umnumzana Dennis Moyo uthi basebunzimeni obukhulu lonyaka ngenxa yendlala.
Idamu lethu esasilakhile sincediswa e-organization yamalima lincane lalo njalo selitshile, okutshengisa ukuthi yisimo esisibi kakhulu even khona lebantwini khona lo nyaka sibili akula nto enhle sibili. Abantu bahlaselwe kakhulu, abavunanga, abadobhanga lutho emasimini. Okudingeka kakhulu ukuthi sibili ngombono wami ukuthi ngabe uhulumende uyaphathisa kakhulu wonke umuntu athole inzuzo yokudla ngoba isimo esiyiso sibili hayi sibucayi kakhulu sibili lapha esigabeni.
Umoya uphinde wachothoza labo abahlukuluza induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla Yamango endiweni esithi inkokheli zomdabu kumele zihlonitshwe. Utho lawa mazwi ngesikhathi abatsha bebandla le-ZANU-PF eMatabeleland North sebethe umnumzana Ndiweni kumele asuswe esihlalweni kulandela inkulumo yakhe lapho abikwa ethe amazwe aphetheya kumele engezelele izithezitho zomnotho azethese leZimbabwe ngoba uhulumende kamongameli Mnangagwa esephula amalungelo oluntu.
Okungukutho ukuthi uhlukunyezwa kaChief Ndiweni Sibini kuyinto embi kakhulu ongamelanga ukuthi ngabe yenziwa, ongamelanga ukuthi ngabe yindaba sibili yenzakala elizweni lakithi eZimbabwe ngoba ababusi bomdabu thina sibakhangele njengabomlamulankunzi ukuthi lapho thina emachurchi sixabana babe yibo abangenelayo, kwezombangazo sixabana babe yibo abangenelayo. Laba abawenzayo ngabe baphathwa ngamanhloni sibakubona ubana akufanelanga ukubana abaphathi bomdabu bahlukunyezwe.
Kusenjalo iqula ledale lephalamende livakatshele enkambeni amapholisa eGwanda izolo ukuzohlola ukuthi izivoto ezivalelwe ezitokisini ziphathwa njani. Likomiti iveze ukukhathazeka ngokuzalakala kwengubo kulenkamba njalo imangele ithola kuvalelwe isivoto esisodwa nje. Omkhulu wamapholisa ezansi emandebeleni ukhomishina Patson Nyabaza ubike ngolwesithathu ePlumtree ukuthi inani lamacala adalwe lonyaka kusukela ngozibandlela liqongile ngesilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini 15% njalo lawo macala abalisa ukubulala lokudlwengulwa kwabantwana. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.